Namhlanje umongameli Yoweri Museveni wele Uganda uvule okusemthethweni umbukiso wamabhizimusi owe-ZITF 2019 ekhuthaza ukubambana kwamazwe awezwekazi le-Afrika.
To those who have put sanctions on Zimbabwe, to lift those sanctions.
Izithethi zezinotho ezothulela iZimbabwe kumele zesulwe ngoba yizo ezibuyisela lelizwe emuva. Kube ngabe iZimbabwe lamazwe aseAfrika abambini ngabe izithethi lezikudala zasuzwa ngoba amazwe njengaboChina ngoba lifakela izithethi zezinotho nabo baphinde zeZimbabwe zibe zikhona ngenxa yokuthi abantu kabambananga laphaya. Ukuqhubeka kwalezi zithethi zezinotho kutshengiselwa ubugwala ngoba iZimbabwe ngayisenza kumbi iyabiza zibonela yona iyaqondisa. So ukuthi omunye umuntu abuye sithi uyayiqondisa yibugwala lo.
Sanctions are one-sided forever and ever and ever.
Umnumzana Nkululeko Ndebele uvumelane lo Museveni kodwa esola ubukhokheli obukhona ethi buyehluleka.
Hayi, mina mvumelani lakho mina lokhu. Of course ngabe eyo angani ayasibambelela but mina mbona ngani thina ngokwethu sehluleka ukunjani ukubuza special ama leaders lawa ayehluleka ngani. I see koloku vele I see the amboni ukuthi ama sanctions yiwa angani angayenza kube nje. So thina ngokwethu as we are failing to like sehluleka ukubuza lapha.
Wedolobho lakobulawayo uCouncillor Solomon Mguni uthi ujabuliswe yiMelika ngokuphenduka ukuzobukisa eZITF ngemva kokuma okweminyaka ethize ethi bakhangelele ukuvuka kwamankampani lokubunjwa kobudlelwano obutsha lamanye amazwe.
Sijabule kakhulu lonyaka ukhanya ngani umcimbi lo uza umcimbi omuhle kakhulu ngoba sibone amazwe amanengi omhlaba, sibone abeMelika labo babuyile lapha ngemva kweminyaka emithize bengatshengiseli bengabukisi koBulawayo. So sijabule kakhulu njengoBulawayo ngoba kuza sinike ukuthi sithathe lathi isikhundla sethu phakathi kwelizwe lezeZimbabwe njenge singathi i-industry lapho yema-industries koBulawayo. Njengoba sibona ke abantu abavela emazweni aseNgilandi kubo-America laseGermany bebuya lapha kutsho ukuthi kuzaba lokubunjwa kobudlelwano obutsha ade kungasekho eminyakeni epost amachumi edluleyo.
USeneta Molly Ndlovu webandla lezanu PF ukhanya laye ejabulele inkulumo kaMseveni.
This is the first of its kind. Azake sikubone ukugcwala okunje kwabantu bemzini ugcwale kuze kuswelakale endawo yofakama kuzofakele amatende phansi kutsho ukuthi iZimbabwe is open for business. Sikhangeleleyo ukuthi i-investment izaba khona wanxa ubona abantu ama-companies emaningi kangaka kutsho ukuthi kuyathembisa ukuthi ilizwe lizavuka njengoba umdala esithi this is the new era, this is the beginning of its kind. Yes, njalo sithabile ukuthi umntu wemzini sefikile ezweni lethu layo uzahamba esiya kibo esiyathengisa iZimbabwe. Nibonani bonke abantu abagcwele lapha abazobukisa they'll go and sell Zimbabwe to your country, to their countries and then ama-investors will come ngobuningi babo.
Umseveni kunkulumo yakhe yokuvula umbukiso we-ZITF ukhuthaze amazwe e-Afrika ukuba abambane njalo azi ukuba anothile engabothengisa impahla yabo ingahluzwanga. Umbukiso walonyaka uqoqwe ngendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industry ngokuthengiselana phansi kwesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. Umbukiso we-ZITF 2019 uphela kusasa ngemva kokuvulelwa uZulu lamuhla. Umsebenzi lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa babhode bebuka imisebenzi ehlukeneyo ebukiswa e-ZITF 2019. Bayafika lasembukisweni wabeMelika bona abakade sebele minyaka emithathu bengabukisi eZimbabwe. Amankampani edlula amakhulu amakhulu amahlanu 532 aweZimbabwe ayabukisa lonyaka. Amazwe alithumi lambili inengi lawo kungawemhlubulweni owangezansi ye-Afrika lawo akhona eze kumbukiso walonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.